engakutsho ukuthi okwelizwe jikelele eZimbabwe ngibona kulifake kumap enkulu ngoba besikhuluma ngamazwe amaningi achiyene umhlaba wonke jikelele akade emanyane eVictoria Falls okutshengisa ukuthi ngala besuka lapha bazakutsho abakubonileyo bakuzwileyo siyazi iZimbabwe yilizwe elilokuthula lanxa ngakukhona nje ungaba lensolo lapha lalapha kodwa hhayi yilizwe elithuleyo kakhulu njalo futhi kwathi kuphakamisile isigaba sethu seVictoria Falls ngoba labavakashi abanjengalaba abafikileyo khona lanxa nganje singathi thina kubhizinisi hhayi kungabe kungazange kuhambe ngendlela lesikhangelele ngayo ukuthi thina siwa-operators e-Victoria Falls labanye nje abathengisa into ezijiyeneyo singazange babhenefithe kilo kakhulu but hhayi khona kube ludumo nje ukuthi abantu bamazwe omhlaba bayathekelele elizweni leZimbabwe njalo esigabeni se-Victoria Falls okuyo ithawuni edumileyo kodwa encane eZimbabwe.
Mnumzana Chiyane, lingabe likhethe njani ukuthi libone ukuthi umkhosi lo uthuthukisa impilo yabantu abahlala khonapho eVictoria Falls?
Zo itholakele uqinisile umnzana bese sibo bonke abathole akube lenzuzo emangalisayo ikakhulu laba abathengisa ezivazwayo esika ama-curios esilungu bathengi akuzanga kangako ngenxa yokuthi abantu laba vele bona bashone bebhizi umhlangano lo kade bewenza bebetshona bephathekile kakhulu bebenganasikhathi eside sokuthi hambe bethenga izinto ezithengiswayo kodwa inzuzo yabantwini abalezimota abade bezihayisa labantu abalezindlu zokuhlala esingathi accommodation lokunye abantu ama-tour operators hayi inzuzo babelayo kumangalisayo.
Mnumzana Mabena,
okokuqala ngathi mina umkhosi lo bukade ukhona eVictoria Falls uchiye idrobho le-Falls icwebezela libukeka selitshintshile esimeni ade liyiso sona selikwesinye isimo ngoba kube lezakhiwe ezenziwele kuyi-improva into eziningi ezithize ezijiyeneyo lanxa nga singabe sikhonona ukuthi njengomkhosi omkhulu kangaka kade ukhona e-Falls ade sikhangelele nje ukuthi la bantu labo basele bephefumuza kodwa bathole ukuthi hayi iningi labo nje lokho bekhala kakhulu ukuthi ezivakashi ade mele zibe zivakashile zimile ukuvakasha bazosaba ukuthi hayi kulo mkhosi omkhulu kodwa nxa izolo ngithe ngithintana nalama-tour operators abaningi ngikhuluma labo nje yathi bona lathi nje asinxuswa ngentoni lezi sikwazi ukukhona but iningi vethu asizange senele sisibe khona laba nje abanye kuvamile ukuthi kutholakale ngoba kakhulu abantwini abade bebuye ngomsebenzi ade behamba ngawo kodwa ade sikhangelele ukuthi njengento elodumo olukhulu kangaka sizathiya kuthethuthukisa into zamantombijana but hayi kusabangayikhona lokho.
Chiyane, wena obusemhlanganweni lo, ezinye izethekeli zakwamanye amazwe zamukele njani isiphatho ezisithole kweleZimbabwe?
Sikubonile ukuthi abantu babuye eZimbabwe belanda umhlangano kodwa belingane balokwesaba abalaqinisa ukuthi mhlawumbe iZimbabwe izabaphatha kanjani but engitheza sikhuluma labo siphakathi komhlangano bevese beceda khonaphana abatshengisele ukujabula kakhulu bathi bebengakhangelelanga ukuthi bazaphathwa ngendlela emangalisayo njengale ndlela abaphathe ngayo okutshengisa ukuthi bazali bebuye bela emazweni abo bazafika bekhulume kuhle ngeZimbabwe ngoba vele iZimbabwe yena mthethwayo ngathi is a friendly nation lana elithakazelela izethekeli right bokufika ema-airport indlela abathwalwe ngayo bezofika ngasedolobha naseVictoria Falls emhlanganweni lala bade belala khona lokudla konke nje ubusiza nje inkulumo zabo ukuthi asukile laba bachelesa okumangalisayo ukwethekela bathi bathembisa ukuthi bazaphenduka njalo bazakuyatshela izihlobo labangane ukuthi asiphendukeni eZimbabwe liyebona esakubonayo njalo futhi nxa sixoga labo laphana betshengisa ukuthi kathi manje isinjoba inje kambe ile ndawo yini ukuthi singafaka izakhiwo ezinjengamahotela nokunye nokuthiyeleyo okuthile sabathembisa ukukhona hayi indawo ikhona i-Falls iqhelisiwe nge-1200 hectares yindawo enkulu kakhulu leyo uminista uMzembe ukwakuphinukugcizelela ukuthi khona indawo leyo sikhangelele ukuthi abantu esathi ama-serious investors bebuye bezokhuluma ne-council yase-Victoria Falls sikhangelele ukuthi lo meya omutsha lama-councillors amatsha bekhulume labo ukuthi nxa befisa ukufaka izakhiwo ezancedisa abantu beZimbabwe siyabamukela izandla zombili ababuye bezokwenza konke khonoko.
Mnumzana Mabena, sinanzelela ukuthi umongameli Robert Mugabe uthe yena amazwe aphetsheya abefuna ukuthi umhlangano lo ungaqhubeki kuhle nje.
Amazwi lawa umongameli angabe wakhulume phezu kodaba lokuthi sivela ekhethweni amazwe alikhangela ukuthi abuye ngobuningi bawo amanye agcine sekhansila nge-last minute ekugcineni besitsho ukuthi hhayi azobenelesi ukuba khona ngoba ama-election adlulileyo ahambiswa ngendlela eqondileyo. I think kube lilunge ilungelo labo ukuthi batho njalo njalo la ekulilungelo lakhe futhi ukuthi la afore ngendlela osola ngayo but enthembu ukuthi hayi ngalokho sikubonileyo ukwenza ke leyo ayikuhambe ngendlela abantu bayakhangelelanga ukuthi hamba ngayo ngendlela athi kukhulunywa ngayo kuphathelene lokho zokhetho lezizibe kathi
elakho elokugcina mnumzana Jiyane usiqobelele ingxoxo
mina engakutsho ukuthi kuyajabulisa kakhulu okwenzakele edolobheni laseVictoria Falls lasedolobheni laseLivingstone iZimbabwe yonke jikelele sithi khona abantu ababuye bazofika lapha akubaze bakama-ambassadors ethu abahambe bechumayela ivangeli elihle betshela abantu ukuthi iZimbabwe inhle isinima iZimbabwe ile ntuthuko kulabantu abathandwa abantu abahlala behlekelela abayitshela izihlobo labazayo bebangane bephendule njalo bezobona izimanga ezikhona lizwe leZimbabwe.